Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba. Holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni obukhangele okhangelele ukugcitshwa lamhlanje obucubungula ukuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa oweFeed Africa Summit.
Izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu sebe sezingene eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi.
Udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation lungabe lwaqutshwa ngobungilimbana na kumbe amabandla ezombusazo esaba umnyama ongelampisi.
So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemi nayo polarization ngaphambilini.
Uhulumende uthi inkampani elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyangena engozini ngemva kokuxotshana lenye ibhasi kwabhubha ukondakita isingabuyela emgwaqweni.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene kodwa bake babayekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lakwabanye abenza umsebenzi ofana nayo.
Ukuxotshwa kwamantombazana ayisitshiyagalombili esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa esebenzisa izidakamizwa sokuphehle imbono etshiyeneyo. Njalo umsakazo weStudio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka elitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelelwe ukugcitshwa lamhlanje eDakaku eKenya ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa oweFeed Africa Summit lapho abavumelane ukusebenza ndawonye ukuthuthukisa inhlelo zamazwe abo ezokulima. Ngemva kwalomhlangano umongameli Ruto utshele intatheli izindaba ukuba umongameli Mnangagwa umnxuse ukuthi aze emhlanganweni wokutshala imali ngomnyaka ozayo lapho okuzahlangana osomabhizimusi beKenya labeZimbabwe. Asizweni amazwi kamongameli Ruto ekhuluma lentatheli izindaba.
We can come along with the Kenyan investors, people who can invest in the space of horticulture, in the space of agro-processing and value addition and the whole of that space, and hopefully we can share experience, what we can learn from Zimbabwe, what Zimbabwe can learn from Kenya, and how we can bring the private sector players into that space where they can do their stuff together, both as Zimbabweans, as Kenyans, and as Africans.
Lawo ke ngamanzi kamongameli William Ruto weKenya. Ukuhlaziya lolu daba kanye lomhlangano kamongameli Mnangagwa lebhanga le-African Development Bank. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa ngithi ngiyananzelela ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu sebe sezingene eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi sigoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku-agriculture zingathola usizo kakhulu nxa kungangena amabhizimisi kumbe ama investor avela kwele Kenya. Kodwa ke endaweni ezifana le lokugcina kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama embona ngani hayi kunenge abe Kenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo singathi ngama pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni kuhlala kudingwa amadlelo kusenjalo kule mhlobo yenkomo elaphe Kenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu zikhula kuhle i dairy farming ye Kenya ilabalimi abayedlula emillion and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje le Kenya so mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili
umhlangano wakhe lebangale African Development Bank ungaphathisa yini
ngibona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakala ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelete ezikahulumendo aseZimbabwe luhlupho engibona ngani iludonseli lize lakithe emuva kakhulu nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelete le World Bank le IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama direct funding projects from those institutions and nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo uzananzelela ukuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost $750 million from World Bank egoqela indaba ze digital agriculture and so forth so kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele
lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi yecubungula ezokulima obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 eseNairobi eKenya
Asamben matuta siyovota
Asamben matuta siyovota sifute lenkolo
Asamben matuta siyovota
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zokhetho namhlanje sibamba udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela idelimitation ukuthi lungabe lwaqutshwa ngobungilimbane na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi amalunga amabandla phose wonke abalisa lezanu PF ayisola indlela okwamanyaniswa ngayo ezinye izigaba zokuvotela sixoxe locubungula izombusazwe umnomzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana abezanu PF bayakhalakhala bayacabangelana basolelana bayisola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe TPC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eboreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba into sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endawo weni ezinge Zimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuswelibala esindebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye lomunye ufise ukuthi ngabe iZek ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa iZek kayisenza kanjalo so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebonakazana ukuthiwa uqile bezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kuqilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakala abe Triple C bakhalakala lalabana labo bakhalakala lengcwethi lazo ziyakhalakala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angezanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi twese ukuthi icapacity ukuswelakala kwe capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzile bemboda bekhekheleza bebengena ngapha bedinga ukuthi ama constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisile ukuvota bekwezindawo amanye ama constituents abengasaphumi so basebenza khona konkhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khona kwabakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama constituency angu 10 kumbangu 9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona ngani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhlumsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lwezokuthwala abantu lempahla umnumzana Felix Mona izolo wazise ukubana inkampani lamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyayimiswe umsebenzi ndawonye leRimbi Travel and Tours Private Limited ngemva kwengozi eyehlakalayo emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East isingabuyisela amabhasi ayo emgwaqweni. Amabhasi la ayimiswe okwesikhatshana ukuthwala abantu ngeviki edluleyo. Kulomfanekiso wevidiyo owabonakala enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amankampani la exotshana ngesiqubo esethusayo encintisana kwaze kwenzakala lingozi. Umnumzana Mona uthe inkampani yeZebra Kiss isitshengisele ukuthi izalandela iziqondiso zikahulumende yikho isivunyelwe njalo ukusebenza. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwaleli lizwe wesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu kokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje akwalokwephula ukuchuka nje abantu bawuchukachuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaqeda abantu bamabhasi aqeda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu hhayi sebebuyela emsebenzini hayi bo umthetho kawufuni njalo.
Ngombono wakho Mkandla bekufanele uhulumende enzeni ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke. Lanxa bekhulumisene kodwa bake babayekele ukwenzela ukuba beyisifundo labanye abenza umsebenzi ofana nayo. Ngake ngatsho khona bangathi umthetho lapha sokwampunza idlemini. Ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angaphula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo le phule useni ngokubulala abantu hayi kuyadlalwa la uhulumende lo yikho engasela sithunzi yikho labantu bengasamthembi bengasakholwa into ayikhulumayo ngumajike eduze lunwabu gaqedakali ungathi umtshayelo wemoda othi nxa ehamba adi hayi sengijikela esandleni sokunxele etshengisa ilambi lakhona lokho kodwa imoda ikhanya isiya esandleni sokudla yikho abakwenza kuyadlalwa la kudlalwa ngempilo zabantu umthetho kawusekho kumele izinto lezi zikhangelisiswe yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kade la madoda labomama nxa bevuke ekuseni besithi beya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingana besiyakwenza amanyala anje hayi lokhu yikwehluleka akukho okwehluleka owedlula lokhu ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe obeqoqa icingweni lo gainer kumede site we studio 7 eseGwanda. Kusenjalo amabhasi enkampani yeRimbi Travel and Tours wona alokho emisiwe ukuhamba emgwaqweni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo omnumzana Mona etshela intathelo ezindaba izolo ngaphandle komhlangano oqutshwe eHarare okulimukisa uZulu ngengozi zomgwaqo oweRoad Safety indaba.
Umsakazo weStudio 7 namhlanje wenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years wasungulwa. iStudio 7 yasungulwa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-2003. Ngalokho siyalinxusa ukuthi lisithumele ama-audio kumbe ama-video lembiko yenu ephathelane laleli langa esizayisakaza lamuhla lakusasa.
Liyawukhabitha na umsebenzi wethu. Inombolo zethu zeWhatsApp zithi
+1 202 465 0318. Ukuxotshwa kwamankazana ayisitshiyangalombili 8 akade eqhuba izifundo zika Form 6 esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa besebenzisa izidakamizwa sokuphehla imbono etshiyeneyo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isithi umlayo kahulumende ovimba ukutshaywa kwabantwana besikolo yiwo obangela ukuthi babe ngamandlongandlebe. Umphathisikolo weDominican okuyisikolo samaKatolika uSister Kutsai Mature ulobele abazali incwadi kule viki ebazisa ukuthi abafundi laba babesebenzisa ukudakayo angakubethanga ngegama beze betheleke enyanga kumaviki amabili edluleyo. Abantwana laba base bemiswe ukuza esikolo iziphathamandla zisaphenya loludaba. Kodwa uMutsure uthe sebexotshwe ukuphela ngemva kokufunywana belamacala. Ukhuthaze abazali babantwana laba ukuthi babadingele usizo lwenhlelo ezingabaphathisa ukuthi bachiyane lokudakayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine, crystal meth, insangu kanye lotshwala kubika sokubhahile kakhulu eZimbabwe ngitsho lasezikolo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakuqala ngithanda ukuthi ke sisuke ezikolweni sibuye kulolu daba lwamavuzu parties asebhakhile indawo yonke leyo. Singakukhangela okwinto lokhana kuqala abantu sathi siyakhuluma ngakho sikhangelele ukuthi isandla somthetho sizangenela sakubona sikutshaya indiva. Ngokunjalo abantwana labana sebesukile kumavuzu parties sebengene lakho kwinto lokhana sokuyimpilo yabo sebezele kuthatha bezele kufaka ezikolweni. Kodwa singabuyela emuva nxa sekufuneka ukudinga kakhulu siza kuthola ukuthi abantwana bonaka abaningi bangikhona bahlala bebodwa okuyinkinga eyalethwa indlela ilizwe lethu elibuswa ngayo ukuthi abazali sebethiya ilizwe lesiyadinga imisebenzi khathana abantwana yiba sebengabanikazi bemizi yiba sebezenzela umthetho yiba sebezitshayela umthetho yiba sebezinikeza amandla konke okunye abakwenzayo bakwenza ngoba besithi thina abazali bethu bale mali ngokukhulu okukhona isimo somnotho esasidalelwa yindlela uhulumende asiphethe ngayo isesesisilethela izindaba ezinhle.
Lungaqedwa njani udubo lolu ezikolo moya?
Izikolo zilo mlando omkhulu kakhulu. Okwakuqala uhulumende esebenzisa impumela eyaphumayo kuma-consultations akhe bakhipha i-corporal punishment. Bathi sebekhiphe i-corporal punishment babuya ama-organizations amaningi afika anikeza abantwana ama-rights kodwa asekhohlwa ukubanikeza ama-responsibilities. Ngibone ngani umlando osumkhulu osukhona ezikolweni ukuthi zizame ukunikeza abantwana ama-responsibilities ahamba lama-rights abo ukuze bananzelele ukuthi lokho engikwenzayo kuhambisana njani nesisekelo sombuso lomthetho elizwe. Ngoba kakhulu kakhulu kathesa ingane zikhuluma ngama-rights zikhuluma ukuthi thina sisatshaka thina sizakhuzwa kukanti ama-responsibilities ayamkhumbuza umntwana ukubamba umthetho.
Ngamanye amazwi moyo uthi kungaba yinto enhle ukuthi ababalisi bavunyelwe njalo ukuthi abantwana
luvele uswazi lungumuthi emntwaneni nebhayibhili liyakhuluma ngakho. Kodwa-ke thina ngokuthanda ukulandela izinto esingazaziyo ukuthi ziyangaphi zivele kumbe zivela kuphi sesakulahle kuyisintu kwethu ngoba isintu sita kugobo lingaqondiswa. Uswazi luvele lungumuthi emntwaneni.
Ngaphandle koswazi akukho okunye okungenziwa mhlawumbe okungaphathisa.
Ngike ngatsho phambilini ukuthi inhlanganiso lezi ezibuyayo zizofundisa abantwana ngama-rights zigxila kakhulu kuma-rights engane. Ziyekele ukuthi zibanikeze imlando okumele bazilandele ukuze bihambisane lama-rights abo. Engizama ukukugcizelela lapha ukuthi ingane zethu zanikezwa kuphela ukuthi zilama-rights but azilamlando echazayo ukuthi ilungele leli lihamba lo mlando lo, ilungelo leli lihamba lo mlando lo. Bese kubuya futhi ababalisi nezikolo kumele banikezwe amandla okuthi babisele ingane kuzinga elikibo lanxake lamalungelo nalawo kuthiwaba lawo kodwa babekwazi umuntu omdala babekwazi umthetho bawesabe njalo umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulujaha obotshiweyo ngemva kokwetheswa amacala okudlwengulwa amantombazana aleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu ayithobaminembili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi sokulweke sabela ukuthi igciwane le-coronavirus seliqalile njalo ukumemetheka elizweni okubangele ukuthi abantu abayithoba munwemunye babulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki yonale eyodwa. Kesizwe-ke imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 ndinjani? Hayi thina siyaphila. Hayi siyazizwa iindaba ezimnandi esilethela zona. Eyi basizwisa ubuhlungu othuma laba amabeloko bevumele izanu kanje besikhulumela izanu kanjani right beyipholitshele inkulumo nganiyona yenza into ezinhle kodwa isihlukumeza empilweni thina vele abantu besindebeleni hayi izimbabwe labo mnangakho abasithwalise nzima asiyazi ukuthi bona bakubona kukuhle naho no hayi lo amaphoyisa kuthiwa ngubani unyapholo kuthiwa namhla kuyafonelwa yena tsotsisake sokuthi kabambe ifoni every day kuzabe ede akatholakali tsotsisodwa vele ngoba laye siwadlalezana makuthiwa amapholisa amotshile abopha abantu abarong bakhulumelayo bethole information okuthi kuhambe njani hlubone kuthiwa kabambe ifoni hlubeukuthi isitsotsisodwa
ano studio 7 mina nginastori nje esinenginenge kodwa isicelo sami botunga khonapho labo Chris Gande ake nisibuzele noma bokuthiwa ngumachazi bana esikolo sethu se primary enkayi esikhobo khobo primary asazini iqobe mana unyawo khona sifuzele nje simple bani asazi nokubana isecondary yakhona esetaye yekukhanyeni secondary inamateacher kumbe hayi sicela lesifuzele siyacela 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 abantu abantu basabalela bakwazi bayaphi hayi bari kwakhona kwaficakala kuphila kuyabhedlika angiboni mina phela ukubana kule nto engaficakala iphile kodwa idilike kanjani ngiyabonga
lapho into engingayo Studio 7 isaqhubeka kuseyi-audio eyi-1 ngithi mina abantu bakithi asizameni ukubambana whether from Mashonaland, Ndebeleland, Venderland, Tongaland, Lamtriland, all over Zimbabwe asibambaneni asiyekeni ukwenza le nto leyenziwa ngamanye ama-parties political parties uzuzithi ukuthi hey omqondisi hey watsho kwatima othina kwamthwakazi yena leyo nto yenaleyo yibulalilizwe because omunye umuntu ongasapoti izano mhlawumbe ephuma emashonale ozovele angakusapoti wena ngoba uyakubona ukuthi tribal why lingela mandate e-right ma-political parties ama-opposition special iba ne-mandate yokuthi libambane not i-mandate yokuthi libandlululane that one is useless iphathe ne-mandate e-right izapho izano pepa inikeza izapho mbuso finish and clear because izapu iyakhulalelisa amagorilla ayehothi amagorilla izapu ungaya kuphi nakuphi that's why babhala unkomo kwathiwa khona Father Zimbabwe why bengabhalanga ukuthi Father Zimbabwe besitsho umgaka asikhulumeni amaqiniso into yonke umbuso yini awubuyele kuzapu yonke into yasezimbabwe izolunga izanu ayiphiwanga lo mbuso umbuso lo wawuphiwa izapu national not ematebeleland kuphela but ngikhuluma ngo-national umuntu o-understanda ipolitiki engiyikhulumayo mina eyami ne-mandate abanikeza izapho phinda futhi yena lento
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle esilithanda kakhulu elisikhiphela iindaba zijhisa noma zinjalo sithi philani lihlale liphilile siyalithanda kakhulu basakazi bethu ngithi ngendlulise nje okuncane lapha basakazi bami nendaba kababa lo uNdebele baba Ndebele ake mbuze kathi inkinga yakho lomqondisi moyo we-MRP inkuyini uzomkhulume kabi kangaka thina singakhulumi ngama-president ako kabi inkinga yenza ukukhulume kabi kangaka umqondisi yini ngoba lo muntu akahlali kuwe akahlali emzini wakho kodwa wena ngendlela njalo nenhlezi inkuzi ukukhuluma kabi ngomqondisi moyo thina nje amalunge e-MRP asikuthandi lo kuthi uhlale ukukhuluma kabi ngo-president wethu Wonuma ngabe unenkinga la ezihlalele nje uthule ubheke kwakho okukhangeleyo lati sizabheka upresident wethu ukuthi kuyenzakalane angeke uzwe nje sikhuluma upresident wakasazi kumbe mnanga kwakumbe uchamisa asingeni ndawo thina lapho sicela nje baba ukuzama ukuhlonipha kancane uye kokukhuluma kabi ngopresident wethu siyakuhlonipha umuntu omdala asifuna ukuze sigcine sesikhuluma kabi sisakucela ngomusa wenkosi awuzame baba ukuthi kuwe uyehle kancane ungakhulumi kabi ngo president we MRP siyabonga
liyavuka njalo ma bahlabezula kithi mina ke ngiphawule nje kancane bafowethu linelifuna ukuba ngabaholi leli lizwe libuswa ngamasiko uma ungalandela amasiko akuleli lizwe ngibona ngani uyabuchaya indlovu ngempango khambani lapho kulabadala khona phandle lihlala labadala phandle bona bogogo okukhulu bona laba lisondele kakhulu kibo lizabona liphumelela kodwa ngaphandle kwalokho leli lizwe madoda libuswa ngamasiko ongalandela amasiko kuleli lizwe awungeke uyenze lutho lokho ifundo kayisiyo ebusa ilizwe leli lizwe ungalibusa ngesikolo uzahlaluchana lezihlala buya ongene emasikweni uyenze imidlalo awugogo bagide kukhala izingungu uzezwa yonke into ibuyela noma sekulobudlangudlangu obungakanani kodwa uma umuntu ohlakaniphileyo ngena esikweni uzabona leli lizwe ulibusa ngoba ilizwe labokhogo leli. Ngizama ukuthi ngiphawule nje enye into abantu abanganika bayazi, isikolo ayisisho esingabusa leli lizwe bafowethu. Lelo iqiniso elihle. Okhulumayo lapha ngufamona lapha, ngikhulu ufamona eward 5 lapha. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Yiko ke lapha ukuphelela khona indaba zethu zalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi iStudio 7 yenelise iminyaka engamachumi amabili, 20 years yasungulwa. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Nxa lifuna ukulalela izinye indaba lingalalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elijukela.